Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatyumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Unxele vele ukuthi udaba lwegubhura undilu banjwe zinduna.
Udaba lokuthi izinduna izo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugura hundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono.
Udaba lwaseAfghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle.
Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan zabulala abantu abedlula amatyumi ayisithupha 60 abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatyumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 275 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4356. Asebefunyenwe belayo bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatyumi edlula amabili lantathu 123,986. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatyumi edlula amathathu 31,273. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezingamatyumi amabili 26,070. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebegijimela kuzigidi ezimbili ezilengxenye 2,453,529. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,561,368. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokulungisisa udaba lwegugura hundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelende ngomgqibelo. Umnangagwa uthi izinduna yizo okumele ziphathe lomsebenzi ngoba yizo ezisebenza loZulu. Lanxa bekhona abavumelana laye, abanye bathi lokho yikuphambanisa. Ibandla leMthwakazi Republic Party liyakusola kakhulu lokhu lisithi udaba lwegugura hundi kumele luphathwe yikhomishini eqotho ezimeleyo. Sixoxele umkhokeli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Kunxele vele ukuthi udaba lokugura undilu banje zinduna. Okokuqala, sithi kathi induna zazenini ngodaba lokugura undi osokumele ukuthi kuthwe zikhulume ngalo kumbe kube yizo ezilulungisayo ngoba igugura undi iyenzakala ngo-83 kusiya ku-87. For all these years from 1987 kuzofika namhlanje induna bezingaphi njalo bezithuleleni bezimelele ukuthi ziqale zibizwe nguye umbulali uEmerson Mnangagwa ukuthi beze bethi sebelulungisa udaba lolo njalo kanti ngakwelinye icele induna zonke zakomthwakazi zingama victims eGugurahundi zingama survivors eGugurahundi ziluphatha njani lolu daba ngoba thina ngaso sikhangele sokungani izinduna lezi ngabantu abaspecial okwathi kusenzakala iGugurahundi bona babephila komunye umhlaba yikho ke sokumele ukuthi baluphathe kanti futhi ngakwelinye icele sithi thina akusizi ukuthi izinduna kuthiwe ziyaphatha udaba lweGugurahundi uEmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi yena uyiperpetrator ungumbulali ngoba okokuqala izinduna bekumele ziqale zintshele ukuthi kathi saye ebantwini sakhuluma ngeGugurahundi bengama-victims and survivors who is the perpetrator kungakho ke izinduna azilandlela ezingalubamba ngayo udaba lolu ngaphandle kokuthi okokuqala sibe le Independent International Commission ezophenya icho ukuthi izigangi izikliwe zabulala abantu yilaba bese sikhuluma ngokuthi kabayethonisiswa bayebotshwa ngoba icala lenziwa.
Kodwa uMongameli Mnangagwa labanye abamsekelayo bathi kulungile ukuthi izinduna zihambe phambili ngoba yizo ezazi abantu bazo kanti yizo ezisebenza njalo lozulu.
UEmerson Mnangagwa kasicacele ukuthi nxa esithi induna yizo ezazi abantu bazo utshoni. Uzama ukusitshela ukuthi izinduna yizo ezazi abantu uEmerson Mnangagwa ababulala ngeGugurahundi ngoba lapha asikhulumi ngabantu abaphilayo. Sikhuluma ngabantu abafayo, more than 40,000 people abakuma shallow graves, abasezintabeni, abasezimbalwini, abasezigodini eBalagwe, emine khona ngale. UEmerson Mnangagwa nxa emnika induna imandate yokuthathi yizo ezazi abantu bazo thina njenge-MRP sithi kehlukanise ngoba kulabantu ababulawayo abedlula 40,000 labantu abaphilayo abangama-survivors and victims of Gugurahundi so yena ukuthatha ngapho ukuthathe nena induna yizo ezazi abantu bazo abantu namhlanje sebengabezinduna ngenxa yokuthi wababulala kumbe wabulala abantu ngesikhathi bebabulala bona babesithi babulala abantu bakabani.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba. Kodwa ibandla leZANU-PF lona lithi kulungile okwenziwe nguMnangagwa. Ibandla leMDC Alliance liqina ngokuthi alisoze liguqule ibizo lalo lanxa ibandla leMDC lisithi lizasebenzisa leli bizo kukhetho oluzayo ngo-2023. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Glenn Mpani uphehlelo ludaba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo esithi ibizo elithi MDC kumele lilahlwe ngoba selingcolile. Umpani uthe kumele iMDC Alliance iziqoqe kutsha kumbe i-rebranding ngesiNgisi ukhetho lungakafiki. Abanye abasekeli beMDC Alliance bavumelane lalumbono kodwa abanye bathele libandla kumele liqhubeke lisebenzisa lelibiso. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Engingakutsho ngebizo ukuthi ngikhuluma angikhuluma ngizikhulumela ngingashiko ukuthi umbe ngisikhulumi se-MDC umbe yini, kodwa into engingayitsho ukuthi ibizo elephathi mina ngombono wami bona kuqakatheke ukuthi ngaliyatshintshwa ukuthi abantu abazavota bavote ababefuze bavotele MDC jwayele elisha elebe liphiwe ibandla, ngoba ungakhangela ukuthi into leyi vele yona i-MDCT indlela esebenzisana layo lalaba abayibabusayo abezanu-PF balakho ukuthi kulokunye okucashile abangakwenza ukuthi zokusiya ngesikhathi sokuthi kuyevota bagcine benyamalalisa igama ibizo leli elithi MDC Alliance. Kube nzima ebantwini ukuthi sokusiya isikhathi esingenganani babekwanisa ukuthi babambe amazwi or babambe indlela ibizo elithile ebeseliyo selifuna ukuthi i-MDC Alliance ivotelwe kuyo, ngoba imizamo vele eminingi yenziwa ezanu-PF ukuthi iphambanise yonke into kusikhangelela ukhetho lunolusisebesikile oluka-2023. So abakhokheli bebandla le-MDC Alliance kwisikhathi esihle esisesekhona kuselesikhathi ukuthi bakhangelise udaba lwebizo ukuthi lunxaku ngokuthi kungaba le nto yangaphambaniseka sekusiya emaphethelweni, sokusufuze ukuthi kuye emncintisanweni lo okhethweni oluzayo ka-2023 kungahlukubi into ezahlukuluza or ezahlupha abalandeli be-MDC Alliance ukuthi bavote besenza bevote kanjani, ngoba vele ungathi uyakhangela ibizo le-MDC Alliance i-MDCT ekhokhelwa ngumonzora bavele balokuningi abalesifisa ukuthi bakwenze.
Lona ibizo ngokubona kwakho lingaba lokwenza na ukuthi abantu bavotele ibandla?
Engingakutsho ngokuthi ibizo liqakathekile kakhulu njengomuntu oseke wancintisa la emkhethweni lwelizwe leZimbabwe. Abantu abaningi nxa bevota esingakutsho ukuthi bavota bebambene bebuthene bavotela into enye ibandla linye. Ungakhangela esingakutsho ngesikhiwa ukuthi i-mob psychology esebenzayo ukuthi nxa abantu besiyavota bavele batshente hhayi iZANU-PF siyivotele siyavotela i-MDC Alliance. Nxa indawo ingalungiswanga kuhle ilakho ukuthi kube lempambaniseko enkulu ekuvoteni kwabantu. Njalo laba abantu babe-MDC Alliance benza ngebizo lamanje ngendlela ukuthi yona vele iZANU-PF idlelana le-MDCT le yabomonzora, okuyukuthi baze bale ndlela abangayenziwa kathesi sibone ukuthi bakwanisa ukuthi bagcine betshintshile ngendlela abantu ababevote bevotele i-MDC Alliance baphuma sibe abantu bangandipha ngaphansi kwe-MDC ethi. So ibizo lona ngwalo liqakatheke kakhulu kubantu abavotayo elizweni lakithi, ngoba kabavoteli ukukhalipha komuntu okusebenza nzima komuntu, kodwa bavota besithi bavota leli bandla kawani bame nje kwandawo.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uphatheke kwezombusaswe sixoxela ekwele South Africa. Amabandla ezombusazwe asekhuthaze uhulumende ukuthi asebenzise kuhle imali asanda kuyiphiwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund efika phose ku-$1 billion. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele abantu baziswe ukuthi isetshenziswe njani limali ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere wethule umbiko izolo esithi kuminyaka edluleyo eleZimbabwe lithole imali efanayo kwa-IMF kodwa yachaphaswa. Ibandla le-MDCT lalo lithi limali kumele isetshenziswe kuhle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulima, ezokuhiqiza impahla, ezemfundo kanye lezempilakahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Esiyethemba ngakho ukuthi uParliamente uzancedisa ukuthi sibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani. Ngoba nxa sikhangele uhulumende wethu uyasebenzisa izimali ebuye acele uParliamente ukuthi amubhayile out. So ngilethembele ukuthi izimali lezi uParliamente uzathi yena uyafuna ukuthi azibone ukuthi zizasebenza kanjani. Ezingakasebenzi atsho ukuthi uhulumente uzasebenzisa ebuye uParliamente for bathi condonation ukuthi sasenze imali sicela usizo, sicela uzwelo. Angiboni ukuthi amabandla lawo aqinile ukuthi bangukuthi uhulumende abe accountable kumbe uhulumende asitshele ukuthi uhamba kanjani. Bafuze ukutshengisa amandla abo uParliamente njalo njengoba bengela 2/3 majority uhulumende wezano uzenza santando. Ngokubona kwami imali le ingaphela yonke nxa kuyukuthi abantu makhaza abangumbuyela kumbe ababuzi ukuthi uhamba kanjani ngoba iParliamente bona njengani ayisela mandla eyokuthi ibuze ukuthi uhamba kanjani.
Imali eningi kakhulu le ukuthi ingaletha umahluko elizweni nxa kuyukuthi isetshenziswe kuhle.
Ingaletha umahluko sibili, incedise ukuthi singakhali ngenxa ye-corona ukuthi ingaletha umahluko. Kodwa ngokubona kwami imali le izaphelela emoyeni, sihle sikhulume ngayo njengemali eyamadayimondi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ayisikho kwakuqala ukuthi uhulumende emukelele imali njalo kayisebenzisanga kuhle.
Kodwa ibandla lelo phela leuParliamente nxa sikhangele izimali ezinjengalezi eziningi kumele iParliamente ukhangelise. Ibandla le-MDC Alliance namanye amabandla akhona uParliamente silethembele ukuthi njengoba besimemelela abantu kuma-constituents abo kumele bekhulume kumbe kumele bebuze uParliamente. Kodwa siyabona ukuthi amabandla lawo nxa sewungena uParliamente ngesinye isikhathi kababuzi imibuzo okumele bayibuze ukuthi izimali zihamba kanjani. So izano icina isenza sandana.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day lithi ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ovimba ukhetho lwamabhayi elections. Inkundla yesayithi ithi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPamuchinguri Kashiri usethembise ukudingisisa ukuthi kungani uhulumende wala ukupha owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Sokwa kubaNdlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi izikolo zona ezivulwa umvulo ozayo zizavalwa mhlaka 17 ngompalakansi njalo zivulwe ngomnyaka ozayo mhla ziku-11 ngozibandlela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ku-Studio 7 ku-Studio 7 salibonani, salibonani lonke. Ngibingelele bonke abantu abalaleli balomsakazo, abasakazi balomsakazo. Sithi vukani, liyaphila na? Hayi, thina siyaphila. Ukhulumayo ngoLeya kuzuzaphi konke esitolo. Hey, ilanga lichona lendaba liphume nendaba. Ah, siyamuzwa laphana noma bathi ngoGeorge Kiramba kumbe uGeorge Maramba kankwazi igama lankhona liyanyalela nalalukuphuma emlonyeni wami kodwa kuduzana khona apho azitha uGeorge Maramba something like that. laphana ukuthi uthuka ipresident yeZambia mhlawumbe opposition party ewinileyo esi ruling party now. Uyazothi kwesinsikhathi libokeli nake kunabanye abantu othi ma ungabucoxa naye usithi yazi ngifuna ukuthenga imoto yakutshele ngokufa kwemoto ukuthi yazi imoto ilenkinga ezingakhi ifa kanje kanje. Lwana umuntu uyabe zama ukukudonga umqondo ukuthi wena le nto oyicabangayo ungayenzi. So uGeorge Chiramba lo kumbe uGeorge Maramba lo abantu abamnake bengimnake bengamnaki futhi ngoba is trying to destroy imqondo yabantu. Okokuthi mayesithi yena ama-opposition party noma engawina kodwa kangake ibuse kutshoni lokhana kutsho ukuthi yindlela yokudistroya imqondo yabantu ukuthi abantu begive up bengavoti bezitela ukuthi hayi noma singavota vela nke siwina nke sibusa ilizwe leli. Yazi lwa muntu udinga i-attention but ngicabanga ukuthi i-attention uzayithola kuzani kuphela. Abantu abafanelanga bemnake.
Viva Marapi, viva viva mqondisi, viva. Siyakubonga mfokamoyo, wena ongasitrayitiye uphephethe isinkwa, wena ongatshayinja ufihle umphimi. Ngithi amavuko basakazi ba-Studio 7 ngilibingelela kanye labalaleli kanye labalandeli be-RP kithi ngezindawo endawo 2023 sefikile. Asizameni lathi esisemazweni, asizameni sibile ukuthi silungiselele ukuyebhalisa ukuthi kuyevotwa sifakeni i-MRP maybe imathelela ingakhona ukuthi kube lo utshintshonya. Singakhaleli nje ukuthi kumbe kuthiwa sibambane lapho MDC siyekhuphizana, sikhuphizane hayi khuphizane nje apho kuthiwa MDC ikhona osekwenzayo ekwenzayo engwenziwa izana abe sithi hayi siyayikhupha siyebambana siyekhuphizana ngoba still MDC Alliance iyafanana, iyafanana. Abalandeli be-MDC Alliance bathi yeyi abantu be-MRP balo bandlululo yeyi ababuye lapha kanti bona badabukene phakathi umonzora sebeyele waye bengaqali babize umonzora babuye bahlangane lathi sikho singahlangana lapho yeyi abantu be-MRP yeyi baletha ibhali kuyini abangakuboniwe iziphofu nxa kuthi bona bayadla we-MDC kabadle bathule basekele thina. Hawu mandebele liloyo ngubani kanti sazosokola le.
Sesichile, sesichile, sesichile ngomnotho weZimbabwe. Asazi ukuthi bakithi kuzalunga kutheni. Siyahlupheka kwamanye amazwe. Abasiboni, abasiboni. Mina umadawo odabuka eLupane.
Siyabonga, siyabonga, mthokazi omuhle. Liyaphila kumagumbamane omhlaba, hayi siyabonga ukugcinwa inkosi. Walokhu sisahlaba abanye lokhu behlaba amanjeshini. Abokhulu vele bathwale behambe behlabe bevikele njalo. Kodwa mask up madoda yithi, into le ikhona really. Kuyafiwa COVID-19, izandla sigezwe sanitizer, ngesepa geza khulu, hlale ekhaya ungathandi ukujapajampa. Siyabonga, ngithi ngindlule ngilibunge. Isa likhona yini kaya magumbini amane omhlaba ngilaphana ematupos ingwenya ikhona yini umaziwa ukhona yini laphana ekezi seqe sizofika lapha edaluka tandazani malume wasitovile ekophulula osobho wami uNdlovu ukhona sibhedele ukansili wethu bonke nje abahlali beka-COVID-19 ngiyalithanda liyaphila kodwa ngezwa abantu babaza inhlelo zethu zinhle aziqhubeke zinjalo bakithi likhuluma iqiniso sonke isikhathi lisitshela ngokwenzakalayo ezindaweni nezindaweni. Ngiyabonga uMovini Ngwenya edaluka.
Salibonani ku-Studio 7 okhulumayo uBotlemoyo. Engicelayo nje ukuthi ne le into yegugurawunde thina singabantu bakamthwakazi asiyivumi ukuthi kuzakhulunywa lezinduna. Ekuqaleni induna lezo makusibulawa zazikuphi? Ngoba induna lezo ezinye zakhona zabaleka. So zona lezi nduna ezibizwayo induna ezazikhona masibulawa o induna zika zasezano lezi ezikhitshwe izano ukuthi ziyosibusa o kanjani? Ngoba namanje lezo nduna azikwazi ukukhuluma nathi zingasizobabulali. Futhi kuma ukuthi zingababulali lezo nduna sizazibona zikhuluma nathi. Uma zingasizobabulali angeke zikwazi ukukhuluma nathi lezo nduna.
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili 210 esigabeni se-Oromia kwele Ethiopia ngeviki edluleyo kudlakela lokulwisana ngemihlobo. Umsakazo we-Voice of America wona ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka kwe-COVID-19 kukhanya sokudeda ezwekazi le-Afrika. Singene kudaba lwe-Melika. Izikliwi zeqembu le-IC sizidubule amabhomba kwele Afghanistan izolo sabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alichumi lantathu 13. Isigodlo sebutho eMelika iPentagon siveze njalo ukuthi kulimale amasotsha aleli lizwe alichumi lanhlanu. Abe ICC laba badubule amabhomba lawa phandle kwegceke lendizamtshina edolobheni leKabul lapho ukuxokozela khona amabutho eMelika ezama ukuhlenga inkulungwane zezizalwane zeMelika leze-Afghanistan ezizama ukuphuma kulelo lizwe zibalekela iqembu leTaliban lona elisanda kugenqula uhulumente. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi ngemva kwesehlakalo lesi ekhalela imuli zababhubhileyo. Uthembise ukuthi iMelika izazidinga izikliwi ze-ICC ezenze isigalesi zijeziswe. Siqoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke khona lokho kwe-ISIS lokwabo-Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili. IMelika yayingasoze ikulungisa ikuqede du. Kubuhlungu-ke ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke iminyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo-70s, 80s, 90s kuze kufike namhlanje. Ngokuba siyakhumbula ukuthi iAfghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone i-ISIL ibhomba, ngoba i-ISIL ilwa le-Taliban, i-Taliban kayifuni njalo i-ISIL. Kanti-ke i-ISIL ithethe i-advantage yokuthi abemelika nampa sebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babe banengi. Sokuzabafosa ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa le-ISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuchiya umongameli Biden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba?
Okwenzeke e-Afghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu. Besithi bona ukuphuma khona lokhuyana okubange ukuminyana isixhobexhobe esisibona e-airport kwenze ukuba amasotsha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe yi-easy target. Ngokuba vele ama-terrorists nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni, ngoba kusela umuntu osetsha, kula muntu owenzani kakhulu ngaphandle. Ngakho-ke bekulula ukuthi kulala bantu ke uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngalendlela edala isixhobexhobele siyana kuminyana lokuyana e-airport, lokhu bekungasoze kwenzeka. Kanti ke lapha abamvikelayo bazathi vele abekungelanto engenziwa, sekumele kuphunywe koniwe yi-government ye-Afghanistan. Kodwa ke umbeka esibangeni esibi sokusolwa kakhulu, uzasolwa, solwa, solwa, solwe kuze kube ninanini, ikakhulu kuzona lezi nsuku kuze kube le nguquko esimeni sona lesiyana esisibone e-airport.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uzulu. Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.